Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kuze kuseni mthwakazi ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 kuLwezi 2023. Igama Muntungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba weNomination Court uzahlala namuhla ubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edale lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochaba Ngu. Uqhamuke ukukhulumisana kubi phakathi kwabasekeli be-CCC abakucele likaChaba Ngu labasekela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa emahhofisini eZimbabwe Electoral Commission koBulawayo izolo. Kwanela inyanga namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael. Umanyana weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu magaza labantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba weNomination Court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olokuvala izikhenxe ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezochaba Ngu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umthethwandaba lo uzahlala endaweni ezivalisa koBulawayo eHarare eLupane laseGwanda kusukela ngehola letshumi ekuseni 10 o'clock usiyavala ngehola lesine ntambama 4 o'clock. Umthethwandaba weLupane uzabhalisa amabizo abazancintisa emathebeleleni North kuthi oweGwanda ubhalise abazancintisa emathebeleleni South. Abakucele likaChaba Ngu labasekela umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa bazabhalisa bonke bephansi kweCCC okuzabangela ukuthi kube labantu ababili kumbe abedlula lapho abazancintisa kusikhundla sinye bemelele libandla. Intathelizindaba yethu Ezra Chisaspanda uxoxelo Chaba Ngu yena osolwa licele likaChamisa lisithi usetshenziswa iZanu PF.
Asoke siyekele ispace, i-democratic space, for that matter, ukuthi singazangeni, yithi esasikreatayo kumele singene ku-by-election.
So, kungena banjani?
Sizasebenzisa uhlelo lwenalo olwaluvele lukhona ukuthi ama-candidates ayekhethiwe, abakhona ama-candidates athekhethiwe ngezinye izizathu ezishiyeneyo, umuntu waba ngu-number one, wabuya wakhitshwa kwangena umuntu vele mhlawumbe akade engekho ku-race kumbe kwangena u-number three. So, asisoke sibe lohlelo oluza kuya lube khona ngaphandle kokuthi sithathe bona ababantu ababevele bekhethwe ngabantu sibabisele ngoba yibo ababengama-favorites, yibo abantu abafunwa ngabantu. So sizababisela, yiyo i-opportunity esibanika yona ukuthi bayirepresenta abantu kuzindawo ezishiyeneyo whether kusekhansilini kumbe kusephalamente.
Kunjalo kukhangale yini ukubizwa abanye okuthiwa yima-recalling azayenzakala yini?
Ama-recall azayenzakala ngoba into le yama-recalls kumele ibe yi-national. Udaba lolu olwenzakalayo alwenzakalanga emathebeleleni but saluqalise emathebeleleni ngezizathu ezitshiyeneyo. Sizahamba ke siye kumaswingo, sizahamba siye kumashonaland east west central, sizahamba eManicaland, sizahamba eMidlands, sizahamba eHarare ngendlela efananayo ukusibuzisisa sicubungula ukuthi kungakukhona yini okwenzakalayo okufana naloko emathebeleleni. Kodwa sesivele sesikutholile ukuthi kukhona okwedlula futhi okwenzakala emathebeleleni. So ama-recalls, yes, bakhona abantu abazakhitshwa. Ukuthi kodwa abazakhitshwa nini, lokho kuzaba ku-leadership, akusonto into engayikhuluma kathesi. Bazabona nje abantu sebekhitshiwe kumbe sebesibabhalele izincwadi ukuthi sebekhitshwa.
Ilizwi kubalandeli bebandla lakho leTripusi.
Ilizwi ngelokuthi nansi isinqumo esesivelile esenkantolo sisamukelenini celebratanini ukuthi selivunyelwa kathesi ukuthi likhulume izinto ezilihluphayo, selivunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeCongress, selizavunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeleadership ade liyikhalela ukuthi lifuna ukuthi lihambelani libe lama-structures sathi siqalisa iMDC abantu babephiwa indlela yokuthi bazikhethe ukuthi bazikhokhelele kuma district kuma ward sathi sesiku TRIPC kwathiwa kusela lokho khona kuyana akubula sense of ownership. I sense of ownership ukuthi into le abantu baze babone ukuthi ngeyabo kumele babe involved in it, babe ngamalunga ebandla njalo kube lama cards azaba khona, sizaba le drive yama cards ukwenzela ukuthi abantu bajoine iparty, ube le card lakho, abantu badingwe galia, badingwe lama caps, badingwe lama Zambia ukwenzela ukuthi kukhanye bagiye wazakale ubafanele lamaluba njengoba libona ukuthi iyelo inhleka okumangalisayo, kodwa abantu akabala yona leyana uniform ibonakala kuphela ngemva kwama elections. So we will do that. I-office yami iza kukhangela konke khona kuyana. So ngiyalicela uZulu ukuthi lisixhase kulolu daba lokuthi sizama ngendlela zonke ukuthi iparty siyibisele lapho yayivele ikhona, lapho lalikwazi khona ukuthi ipolitics nxa sifuna ukuthi sizidlale sizidlala njani, nxa sifuna ukuthi sikhiphe izano siyikhipha ngayiphi indlela, singeke sikhiphe izano ne-strategy of ambiguity, singeke sikhiphe izano ngokungena ngenyovane. Kumele sibakhangele ngamehlo, siyibambe impofu, siyibambe inyati ngempondo, ayikhona ukuthi siyiflathele sibe sisingayiflathela sithi sizakhipha okungemuva kwethu ukwenzela ukuthi ingene. Singeke singene nyovane, nyovane akungeni le gumeni kuyazila ukuthi ungene nyovane.
Umnumzana Sengezo Cabangu ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-TRIPC. Lanxa abanye abakucele likamnumzana Chamisa bekufakaza ukuthi bazancintisa kulolu khetho, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwanazi lo msekeli wakhe umnumzana Gift Ostalosi Siziva abaphendulanga imibuzo yethu. Bebengadobhi njalo incingo zethu. Kusenjalo kubikwa kuqhamuke ingxabangxoza kobulawayo izolo phakathi kwamalunga e-TRIPC lapho abasebenza loCabangu abathi amalunga aleli bandla ahamba loChamisa. Ethu sele khona isikhulumeli sikaCabangu umnumzana Khaliphani Phugeni. UPhugeni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngokwenzakeleyo.
Bekukhona okudinga ukuthi kwenziwe ezekhi lapha ezekhi ngale Belmont. So ngafika ngangena bekule 3 abafor wethu abarikholwayo, 3 or 5 or so, I'm not sure of the number. Ngafika ngabingelela abantu bezekhi ngabingelela labo abafor wethu laba. Hhayi, sibingelelane kube mnandi, sibili abanye omunye azambize sibili international spokesperson, hhayi sijoke, but hayi manje siyabuyela siyi-independent. Ngithi hayi ngifisela kahle abanye bambuze kathi sikhutshelweni thina, mina njengoba ngiwakompofu. Bese ngithi hayi angazi, bese ngilanda umhlangamhlanga bese ngilanda umhlanga ngathi manje umalumami limkhuphe leni nangumuntu wakompofu limkhupheleni. Omunye athi hayi mina ngilidonga. Ngithi hayi manje utho kube yi-mistake, bangamelanga ukuthi ngabe ngiphumile. And then it turns out ukuthi at that time bese kulabanye asebephumile baya phandle bayakhuluma ukuthi ngikhona phakathi. So basebeba ngabantu asebesenzani i-reinforcement, bafonelana ke baba baningi. So mase ngibuya ke mina laphana ngifika ngingena emotweni kaMhlanga, kathi umfowethu sisosephumile ezwa le ndaba ye-reinforcement wahamba. Lo omunye olijandla uyakhulumakazi ukuthi imphugeni wakhona uthi ubumnandilinda uPhugeni landinda uPhugeni lami. Naze ngimlanda ukuthi hayi yini mpela uPhugeni wakhona sathi iselfi. Hhayi, yase yasuka-ke lapho-ke kwaba ngumsindo-ke omkhulu ukuthi wena Phugeni ufunde kakhulu, awungeke ukuthi ufunde kakhulu wenze. Ngathi ngithi ngenzeni mina ngoba phela mina kwami ukukhuluma kuphela, anti mina ngingu-spokesperson. Kwathiwa thina singena singama-girlfriends, manje lina selifaka ama-girlfriends. Ngithi angazi ukuthi ukhuluma ngani, akho decision engiyenzayo, lokuthi kungene bani kwathini angikwazi konke.
konke lokho so in reinforcement yabithe isifika ke kutwa na ngupuke nabo bya bezogcwala lapho umhlanga wasashesha ke wavala imota ke wa driver away ke kodwa hayi bese kungumsindo ngoba usiso ubemi about 500 meters away uzwile umsindo wakhona they still remain abafo wethu aba confused of course la maestenzo ama decisions I'm not even there ngiyatshelwa mina ukuthi ayisokwenziwe lokhu la
umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezochaba ngu usanekile mhlanga uxoxe njalo lobe ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena uxoxiswe nguchabangu ekubeni ngukansila wempopo ma
incwadi yomongameli wethu bikhona lalabo ke abasayinelayo bakwa-accepta bamukela amaphepha ethu and we are happy ukuthi lokho sime lapho esasime khona and izakhamizi zakobulawayo lo bulawo kuyakwazi ukuthi inkokheli zabo ngoba abantu bazakhuluma ubulawo uzakhuluma
amalunga ebandla leno axotshwa kubandla le-CCC lo mthethwandaba wokuvuma manje lizayinelisa yini ukuncintisa njenge-CCC amaphepha yena azapasa yini i-nomination courting hlala njalo ngasoza liphikise yini umnumzana Chabanga
hayi mina ngeke ngakhuluma ngoChabanga ngoba la ulahlekile hlanjathi gange siyale mina ngikhuluma nevision epart ekhokhelwa ngumongameli wethu babo advocate Nelson Chamisa uChamisa akazange xotshe umuntu lokho kwenzeka limthethe indaba yebo siyakuhlonipha ngokukhona le but ngokwabo labo Chabanga lokho lingayabuza inkundla ye-electoral court ukuthi kanti laba nibamukele njani njengoba bona besithi baxotshwa singaze sibuyele besilikhule siyabuyela futhi besilikhule siyabuyela futhi kuzaze kulunge kuqonde ngoba asingeke salahlela amasimindo abo ukuthi hayi ngcono zihle abantu bakubulawa sozibe kuvuke xa bevumela lakho ke abawutshengise khonokho mhlaka-9 December bekhulume sothi hayi ninasilazi laxotshwa
kodwa sokuzaba la ma-double candidates o-CCC ababili
hayi nxa bengabisa ama-double candidate mina I'm ready for anyone ngimlindele lalo bazamfake ukuthi hayi ngena mina bengifuna yena uChabanga ukuthi ezoncedisana lami la ukuthi sibone ukuthi indula umabutho kube kuChabanga
sizwile njalo ukuthi kube le ngxabangxoza lapho umnumzana Phukeni ethuselwe khona ngamalunga ebandla le-CCC axotshwayo
hayi mina ngama-featuring ngathi angilanto engiyazi kodwa ngile mlayezo kumfowethu Phukeni I think kumele eme lapha eme khona kuba uMonzora angiyazi ngoba akusisi latasimasi lokho ukuthi kube le ngxabangxoza phambi kwe-nomination court kwahamba njani kwatsho umsobho kwasala amaqanda hayi lokho asikwazi kuthe kodwa my-advice as a brother ne-advice kabuyele ngakibo kule identity ulo phawu
umnumzana Donaldson Mabutho uxotshiswe ngumnumzana Sengezochabangu esikhundleni sikakansila wakobulawayo futhi ube ngumsekeli kameya waleli dolobho selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba le-Chronicle lithi liyanda inani labantu abafela emigodini yokwemba amatshe aligugu ngoba abaningi babo besenza lokhu ngaphandle komthetho emigodini eyingozi. Iphephandaba le-Herald lona lithi igqweta elikhulu likahulumende u-Attorney General omutsha unkosikazi Virginia Mabhiza ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo wathembisa ukusebenza gadalala. Sesingena kumbiko elisithumela yona balaleli likhuluma okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli Amina, since njenga senga savuli ne Studio 7 because of the triple C. Ilomsindo, abantu bakhona balomsindo. Mawuthi uyavula iStudio 7, uthola iTriple C, abantu bakhona belomsindo. Bamanje ngamahundu ntula, olizwe linye libhonga ngaphela inye ngapha. Utshaba ngurongo, whatsoever. Triple C liyayangisa. Okwamanje lithi alihambe ukuyovota, ukuvotela amakhansela. Lisudza bani, lisudza bani. Lisigwaza ngowenu. Ingacabanga ukuthi thina siyalincenga. Mali ngafuni ukuphuma vele eZimbabwe ichamisa ngabi khona vele kupolitiki because ichamisa kalasithunzi ichamisa lona umuntu ongalasithunzi wakho kwabulawa umbongeni incube phambi kwakhe president enjani nale mina kuba kuya ngami kuyingi family kambongeni incube kuba ngakhokhisa ichamisa 500,000 abantu bakhibo kambongeni incube makwe ukuthi basaphila bakhona bayezwa bangithinde la bafunela amaloya babophisa uChamisa umntwana wabo wafa phambi kukaChamisa umntwana wabo siya kufa ebulawa ngabantu abesiyathatha umbongeni incube phambi kukaChamisa ngoba wathi ma umbongeni ebaleka wabalekela kupresident wakhe phela uChamisa uChamisa ngoba kalasithunzi befika bemthathela khona lapho bemtshaba eze bembulala uChamisa ebhekile ayizothi president kwalokho kuba nje bathola umuntu wabophisa uChamisa ba anele bathole 500,000 kuChamisa.
Studio 7 ngichona njani basazi betha kahle.
Yeah.
Sicela lokulike lidlale phela ama audio wethu. Hawu, kathi sawonani kathi. Sawonani. Hayi, ufisa ukunqoma kuphela uShaba. Hayi. Hayi, lobaba lo hayi ngeke. Singakutsho nje ukuthi ama triple C amahle uma ungayazi ipolitiki useza continue lokuthi wena uchaba ngochaba but uma uzazi ukuthi uyiMP under iTriple C kumbe uyisenator or uyini usesikhundleni kuyokusiza ukuthi ugide isiginqo sikachaba right now ngoba kwayona iTriple C ayiselayo into ezayenza ngoba amazi kumbe labantu abamazi ipolitiki machawe ingenye into edinga ukuthi uyiunderstand ayidingi ukuthi uyizwe umuntu ukuthi usithoni yayixoxo yayazi politiki uChabanga uhamba ngepolitiki kahambi ngepolitiki yepapa lamagwinya hamba ipolitiki estraight eyesemthethweni ingakuzombona ehambe wina amakhesi and uyobacotha bonke abangalandeli ipolitiki kumba bangalandeli umthetho ka-SG uyowacosha bonke bayophuma and akula muntu ozomenza lutho futhi la iTriple C sayisezi angeke sakhona ukumcosha izilongo mayidlule kukuyiwina le case.
Vuka mthwakazi vuka abantu yithi abantu yithi yithi abantu salibonani mahlabezulu mthwakazi omuhle ngiyalinxusa njalo ngiyalicela ngesisa sonke ukuba kobulawayo asizameni ukuthi sivoteleni i-MRP imthwakazi Republic Party kula ama-by-elections azayo singakhalali ngoba singakhalala sesinikeza iZANU-PF ithuba lokuba igcine ithola i-2/3 majority eParliament eyinto esilwalayo esingafuni ukuthi ibe iyithole njalo asifuna ukuthi ingasiyabusa ibulawayo ibulawayo umzo omkhulu wamaNdebele okamzilikazi kamashobana asiyalende ibulawayo yethu bengaze bebelokhu besithathela kancane kancane ngapha emakhaya emaphandleni ibulawayo iyale iqinile iyimbumba iphesaka ngudlovu okhulumayo etholojo kuwadi 12 ngicela senzeni njalo naso isimemo engilaso bangithi ngiyabonga.
Kunjani kusitudio 7 omuhle ngikhuluma ngisentaba zinduna egadadi la umsakazi wami kwenzakale isimanga lapha okwenzakaleyo bekulabantu abemthwakazi lapha ade bebuye ngomgqibelo bese kwenzalo khane kuthiwa kwemtolo laphana ukuzokhumbula amakhawe labana sithiya egadadi laphana mina njengomculi ngizamile ukufaka imiculo njengoba nisikhathi esiningi ngifaka umculo laphana abantu bajabulele kube kuhle ngicebe ngabanye ukuthi ayibhalisa intertain abantu tese ngisithi ngiyaqala umculo laphana abangitshela ukuthi abafuni ingoma zamashona kodwa ingoma de ngisihlabela bezingesesindebeleni ngiyachaya nje umsebe wesindebele isinkwela esindebeleni azange ngiphatheke kuhle umsakazi wami ngathi sengisuka laphana ngasuka sengikhalaka sengisihambela abantu labana babethagi ubuningi bawubonela abana babegqoka amabheju bangilandela ngobuningi bezama ukuthi balwisane lami kabanzi kodwa hayi abasazange banginalameli kodwa ngithi kungasenani lina bantu bemthwakazi ngithanda ukuthi ngiliqondise thina sihlala lapha entabazinduna abantu akuthi abakaze babona ubungqumi bethu thina libuya ligqoka imisisi lihamba ngamaphenti abanye vele lingalamaphenti linqununqununqunu bhunu izetshengisa abantu abethu entabazinduna lapho ubungqumi benu omama laba babebuyile ababegqoke iziketi lezana babephakamisile iziketi zikhona lezimfitshane kukhanya imilenze kukhanya amaprinti kucina kweprinti yomuntu ongumama kanti yikho kubuyela emasikweni yini lokho elithi abantu ababuyela emasikweni ochaka yikho ababekwenza yini olobhekula yibo ababekwenza yikho ababekwenza yini ngoba selihambaze mina owami umntwana khona phekhakakazi abona iphenti lami ngaphandle kokuthi alibone ecingweni kodwa kuyisimanga ukuthi lina liyabuya ligida livulela abantwana amaphenti lisenza into eziyisimanga njalo indawo liyana ingamathoyilethi lapha ibuya libuthane libaningi ligcwalise iganga leliyani idoti abantu basale bephila nzima bephefumula umoya ongcolileyo umoya wenu lisuka la ukhathana ngicela ukuthi next time nxa libuya libuye lilungiselele ukuthi laphana kube lezambuzi amathoyilethi libe klini libe ligqoke kahle lemsikhweni ukuze abantu abethu bangasali bebona ihlazo lenhlamba yenu elibuya lizoyenza esigabeni sethu lithiya lingcolisa indawo yethu ngedoti yenu asali ukuthi amaqhawe akhunjulwe kodwa sicela ukuthi libuye lile nhlonipho lingasibuye lilihambaze
lawo bekungamazwi enu linaba laleli beStudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwanela inyanga egcweleyo namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael. Umanyano weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza kanye labantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Unobhala jikelele womanyano weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres Kutshele intatheli zindaba eNew York izolo ukuthi kumele iHamas leIsrael zibeke phansi izikhali ukuze kuphathiswe abantu abadinga usizo oluphuthumayo kulindawo. Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden yena ubikwa ekhulume lo mkhokheli kahulumende weIsrael. Umnumzana Benjamin Netanyahu izolo mayelana ngokumisa limpi. Kusenjalo, onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump umiswe emthethwandaba eNew York izolo esetheswa icala lokuqamba amanga ngenotho yakhe ukuze thole izikwelede emabhanga. Esipha ubufakazi phambi kwenkundla umnumzana Trump uchotoze umahluli lomtshutshisi esithi ngabantu abamzondayo abamhlukuluza ngabomo nje ngendaba zombusazwe sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika futhi eyingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
Into enkulu yikuthi uTrump uyile yena ngokwakhe mathupha emthethwandaba kuyinto ecakathekileyo eMelika lathe siyidingayo eZimbabwe ukuthiwa yi-equality before the law kulingana kwabantu emthethweni kalanga wathi mina kangiye emthethweni ngokuba eZimbabwe sihlangana lesimo sokuthi abebandla libusayo kabayi emthethwandaba ngendlela le esikhangelele kuyo kababotshwa ngendlela leyo kubotshwa laba abaqembela iphikisayo kodwa esikubonileyo eMelika yikuthi uTrump lanxa engu-former president lanxa engumuntu owayebusa lanxa engumuntu olemali lanxa engumuntu omkhulu uyile emthethwandaba wakhuluma zona lezi zinto lanxa abantu bengasuthiseki ukuthi kasazikhulumanga kahle bebona ekade ehlambalaze eseyisa isenza konke lokhuyana okukhulu yikuthi konke lokhu bekukhulume semthethwandaba kuyinto enhle kakhulu eMelika
uTrump siyazi ukuthi useke wamiswa njalo enkantolo ebhekane lamanye amacala njalo njengomuntu oncitisayo kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngomnyaka ozayo sesibonile ukuthi kubandla lakhe lama-Republicans nguye okhokhelayo njalo uqhubeka ethola usekelo Ngezinye indlela singathi ukumiswa enkantolo lokhu kumenza athole usekelo yini uTrump?
Ebantwini abavele bemthanda uTrump bazamthanda kakhulu okuphindwe kanenge ngesenzo sona leso sokuthi aye emthethwandaba ngoba babembona ethwele isiphambano sabo ebahluphekela kakhulu okwedlula laba abanye. Bazaqina kakhulu ke ngomva kwakhe. Angalimala khona kukulaba abazimeleyo esithi ngama-independent abaya ngokuthi umuntu ukhulumani basebelandela khona lokho. Lapha angalimala khona kodwa ke kulabo abavele bemsekela hayi kuza kwenza ukuthi aqine kakhulu kuma primary e-Republican Party ukuza mpha amathuba amakhulu kakhulu ukuthi aphumelele kancane vele ngunumber one. Lokhu okwenzakala ukuthi ayemthethwandaba kuza kwenza ukuthi abantu bamthande kakhulu abavele bemthanda. Sengalimala nje kulaba abanye kodwa angiboni ngalesi sikhathi ukuthi kuzabayo ukulimala okukhulu kakhulu.
Umongameli Biden olilunga lebandla lama-Democrats ngakolunye uhlangothi sibona la edonsa nzima kuphenyo lokhu esingathi ngama-polls. Alubana ethe waba nguye ongqikilana loTrump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo singabona izala nkomoni.
UBiden abantu abaningi bambone sekhulile kakhulu okuyinto ezamlimaza nxa ngabe eyicandidate ngo 2024 ku-presidential election. Kodwa kusengalimala vele khona ku-Democratic Party okungenzeka ukuthi kunyaka lo ozayo sibona abanye besukuma besithi hayi fakani mina. Angiboni ukuthi uza ngena eyedwa ama primary Democratic Party bazasukuma bebaningi abantu bazabe sithi usekhulile kakhulu angekaza anqobe ama Republicans. Into ezabekhunywa kakhulu ukuthi sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump. Yikho abazabe bekukhuluma abe Democratic Party kakhulu. Ngakho ke uBiden ambona ukuthi bazabe besiqiniseko ngeminyaka yakhe ukuthi usenganqoba ukhetho i-general election ngo-2024.
Umnumzana efidlela Ncube uyingcweti yecobungo lezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Hala sempandleni uThemba Maseko ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-TRIPC kuphalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu. Lekhumbule zikhona ezakusihlwa mthwakazi omuhle. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo muntungamilinkomo litshone kuhle.